Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ithuphusile ahambe ekhodi, ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe. Kumele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wathangela, ukuthi isituation esikuyo eZimbabwe le is one of his own kind.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamaqula enhlanganiso eziningi.
Angivumelani lakho ukuthi i-TPC ihambe ekhodi ngoba siyakwazi ukuthi ama-codes they are captured and the decision yawomalaba lamanye ama-constitutional judges it dismiss indaba ye-TPC.
Ibandla le-TPC lokhe lingaphumeli egcekeni ekuthini lizaphikisa impumela yokhetho emthethwandaba na. Kuhlolwa izidumbu zabantu ababhubhele engozini yomlilo kwele South Africa izolo kulezinye okuthiwa kuzathatha isikhathi ukuthi kubonakale ukuthi ngobani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamalunga enhlanganiso eziningi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC esithi kaluqhutshwa ngakuhle. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs lulobele abameli bezigodlo zakwamanye amazwe eHarare incwadi lubanxusa kulumkhosi wona oluthi uzaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Lincwadi ithi kumele kuze iziphathamandla zamazwe ayave elabakhokheli abamenyiweyo kuphela okukhomba ukuthi bakhona abalakho ukunganxuswa ikakhulu labo abamazwe asola impumela yalolu khetho. I-Studio 7 ixhumanelo nobhala ogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Livit Mugejo ngalolu daba. Kepha uthe kumele sikhulume lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba yena obengabambeki ecingweni. Ukugcotshwa kukaMnangagwa kuza ngesikhathi ibandla le-TPC libikwa liqoqa ukuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi nxa lokhu kuthe kwenzeka futhi nxa kulandelwa umthetho uMnangagwa uyabe engamelanga aqale umsebenzi andubana inkantolo iqede ukuthetha lolu daba.
I-TPC ingahambe ekhodi, ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe. Kumele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wathangela, ukuthi isituation esikuyo eZimbabwe le is one of his own kind. Hatsho kathi sicabanga ukuthi thina into zibanjwa ngendlela enhle, kodwa ngendlela esokusuke kwabanjwa ngayo kanti kwehlukile. Ungakhangela omthwangwa bekhuluma laphana ukuthi wena uthe eZimbabwe uze ubuse, kuyamele ukuthi lawe ugadle. Baphinde bakhuluma njalo ukuthi lapho ungagadla ngayi kodwa uphinde. So it's a very difficult situation, but nyamazi dawo esithi asikwazi ukuthi azagelezela ngathi. Ine-constitutional democracy esicabanga ukuthi siyiyo yona, kumele ukuthi ukugcotshwa lokho kumiswe kuze kuye nxa kulezi zinto eziyangena enkantolo, ngoba amalanga okungena enkantolo sesondele nxa engakapheli. Then aba challenge but sebeba vanela pani nwa ukagela le static report ya very harsh ya tiari ama kozi when you are dealing with these things uwe utela manze mshanwe data
iyona i-TCCC kweta ungayi kuthaza ukuthi ihambe enkantolo yini kumbe ingahambi ngoba abanye baleli bandla esikhuluma labo bathi kababona ukuthi bengaphumelela ngoba sebeke bayilandela lindlela ngo 2018 kodwa behluleka.
Well mina I'm a court animal ngathi kuhanjwe court but impumela lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngendlela indlela kade kubanjwa ngayo ingabe ingasoze ithinte kodwa well i-situation ekhona le it's a political situation efuna i-political solution more than anything so inkantolo if one looks at indlela i-SADC report ekumise ngayo ithi inkantolo uye enkantolo eZimbabwe udila nezinto lezi akusoze kuphathi. Ngakho ke if one follows that kind of reasoning, it will be a futile exercise for it to put with the enkantolo. Kodwa laba nxabe ufuna ukuthi babuse bebodwa kathi mbani vele ozabavimba.
Amazwe athiyeneyo ngisho lamaqula inhlanganiso ezithiyeneyo ezifana labo SADC ku African Union o European Union o Melika o Bilitane bonke bathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo asithi umnankagwa eqhubeke egcotshwe ngomvulo ubona amazwe wonke la ngisho lalawa awe-SADC lawe-African Union ekwamukela njani lokhu azaqhubeka kuyilokho esithi i-business as usual yini ngesingisi edlelana kuhle lo mnankagwa leZimbabwe.
Into ekhona ukuthi the reason why kusenziwa i-election is to say i-government naleyo ezafonywa sunapha an election is a legitimate government. So ama-pronouncement abo ngokuthi they've delegitimized i-government ezabizangena. Ukudlelwana kwangukhona kuyabe kubudlelwana okungamanga kuhle ngoba i-recognition yiyo engathi kuyahlupha la. So amazwe lawo ngasethe akhuluma njalo when we've seen ama-responses ezanu-PF. Ama-responses ezanu-PF awuthi go to hell and if you get there and hang.
Umnumzana Ngqovani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi usenzele umongameli Emmerson Mnangagwa amhlophe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho oluchothozwa ngisho lamaqula enhlanganiso ye-SADC le-African Union esithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umongameli Masisi uba umkhokheli wesine wasezansi kweze kwazi le-Africa ukutshayela umnankagwa ihlombe ngokunqoba kulolu khetho lanxa i-SADC le-African Union okuzinhlanganiso ezimela amazwe azekazi le-Africa zisithi ukhetho lolu aluphathanga ngendlela eqondileyo. Abanye babalisa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Hage Geingob wakwele Namibia kanye lo mongameli Samia Hassan wakwele Tanzania. Umasisi uthi ukukhethwa kukaMnangagwa ngamanani aphezulu kuveza sobala ithemba abantu baseZimbabwe abalalo kumbuso wakhe. I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uMnangagwa wathola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2.3 million kwathi ayincikisa layo umnumzana Nelson Chamisa ongumholi webandla eliphikisayo ele-TCCC yena wathola phansi kancane kwezigidi ezimbili i-1.9 million kodwa i-TCCC ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Kumbiko wakhe uMasisi uthe ofisela umnankagwa impilo ende njalo wathembisa ukuthi eleBotswana leZimbabwe ezaqhubeka zidlelana kuhle. Kodwa ocubungula ngezombusazo umnumzana Kuta kwaShizulu uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli ye-SADC iqhubeka isenzela umnankagwa omhlophe loba nje iqula lalumanyano elaliseZimbabwe lesithi ukhetho alwenzwanga kuhle.
Ukuthi wenzele omunye amhlophe usizwile ukuthi kulesehlakalo esithile esimbi esibi esenzakalileyo wena ubusuhamba usithi hayi amhlophe ndoda kusho ukuthi phela lidla lonke. Njalo kukhona okunye labele kwenza ngasensitha okwenzakalayo ukuthi lazane njengabangane. So kubuhlungu lokhu ngoba impilo zabantu yizo ezithwele nzima.
Amazwi kaZulu acizelwe ngumnumzana Teddy Ncube layo ocubungula ngezombusazwe.
Kutsho ukuthi kuma president amaningi eSadiq abavumelani labo njengamanye ama president le position ethethwe yiSadiq njengendlela okupresentwe ngayo nguDr. Nevus Mumba.
Osekela ibandla lezano PF umnumzana Witness Dube uthi uyajabula ngokwenziwa inkokheli yeSadiq etshayela umnangagwa ihlombe.
Lokho ungathi bathethe isikhathi nyana kuyatshengisela ukuthi bebesalalele imisindo yena le kadizwakala basebebona ukuthi hayi akula lutho nje kugqubulana kwembuzi okungatsho lutho okungamelanga kulalise abantu ngaphandle kwengubo. Kanti njalo mhlawumbe bebesakhangelisisa ukuthi amanombolo wona athini.
Isikhulumise bandla le-TCC mnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkokheli yeSadiq iyaphazamisa ngokutshayela umnangagwa ihlombe khona umgceke uthi ukhetho aluhambanga kahle.
Ukugcotshwa kukababa umnangagwa akutsho lutho ngoba akukho emthethweni. Ubaba umnangagwa akakafiki ukuthi agcotshwe ngoba ukhetho lomfaka laphana luhambanga kuhle. Isilo olutshengisa impumela kaZulu weZimbabwe. Ngalokho thina sithi kumele kube lokhetho olutsha olokuthi uMr Mnangagwa nxa enganqoba kulelo khetho hayi sengagcotshwa kwamanje hayi kakame.
UMnangagwa yena uthi ukhetho lwalukhululekile njalo abe-TCC bengazami ukuphazamisa ukuthula okukhona elizweni uthi bazabotshwa bajikelwe emajele. Kusenjalo leBotswana lithi lizakwamukela ngezandla ezimhlophe abeZimbabwe ababalekela kulelo lizwe kakhulu uma bedinga ubuphepheli. Ekhuluma lentatheli zindaba namhla umphathintambo wezomvikela umnumzana Kahiso Musi uthi bazakhanyela ukuthi abafikayo bangaphiwa ubuphepheli kumbe bebuyiselwe emuva.
Asingeke sivimbele abafuna ukungena kwele Botswana. Esiza kwenza sizakhangela ukuthi bangaba iziphepheli yini kumbe sibabuyisele emuva eZimbabwe.
Uhulumende uthi uMnangagwa uzafunyiswa ukuqalisa umsebenzi ngomvulo. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ibandla eliphikisayo ele-TCC lokhe lingaphumeli egcekeni kudaba lokuthi lizaphikisa impumela yokhetho emthethweni laba yini kumbe hatshi. Lanxa isikhathi esibekwe ngumthetho ukuthi lenze lokho siphela kusasa. Amanye amalunga ebandla leli athi ukuya enkantolo ikudlala ngesikhathi kodwa amanye athi leli bandla kumele lihambe. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Amagqwetha amele iCCC atshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba basadlana ingqondo ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Amagqwetha la athi sebelobe amaphepha abo ahlelekileyo alakho ukuhanjiswa iConstitutional Court kusasa ekuseni. Ibandla leCCC lifuna ukuba kulahle impumela yokhetho lolu. Sokusele amahola angamashumi amabili lane 24 hours ukuba luphanyekwe edayele Constitutional Court njengalokhu okwenzakala ngomnyaka ka-2018. Kubikwa ukuthi umnumzane Nelson Jamisa umkhokheli webandla leli kakujabuleli ukuthi lufakwe emthethwandaba. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi kaphendulanga imibuzo ayithunyezelwe iStudio 7 ngodaba lolu. Kodwa abalandeli bebandla leli bathi ikuchitha isikhathi ukuluphanyeka enkantolo. Umnumzana Roberto Sivindi ngomunye wabalombono lo.
Mina angivumelani lakho ukuthi iTCC ihambe ecourt ngoba siyakwazi ukuthi amacourts they are captured and the decision yawomalaba lamanye ama-constitutional judges is to dismiss indaba ye-TCC. Kodwa even ingavumelani lakho ngithi iTCC ayihambe ecourt ukuthi indaba yangawadismissa. They have an avenue ukuthi ngasebelanda iSadiq bethi si exhausted, we exhausted all legal remedies and we don't find a legal remedy in our own country.
Banengi abalombono lo. Olandela izombusazo umnumzana Godnoz Mlambo uthi udaba lolu lufana xathu lolwangumnyaka ka-2018.
Udaba lolu olukhona lolo ukuthi iCCC ifunge emathuthandaba bephikisa impumela yokhetho. Mbona ngani sesibuyela muva, sibuyela esikhathini lesa sika-2018. Kukhanya kuyafanana njalo impumela yakho mbonani ivele iyaphuma into ezifananayo ngoba singakhayela amajaji angikhona ngabantu abafanayo.
Kodwa umnumzana Libert Ncube
okubandla leli uthi kuqhakathekile ukuya emthethondaba ngoba kuzakwenza ukuthi idale libonakale ukuthi lisekela uZulu lobahachi umnumzana Vekezela Gumbo okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokhu
emthethondaba kuqhakathekile ngoba kwenza ukuthi abantu bebone ukuthi abantu abavoteleyo bazimisele ngokudefenda ivoti labo. Ngoba ma bengasakwenzanga lokho kusho ukuthi ku-election ebuya ka-2028 abantu abaningi abasoze bevote ngenxa yokuthi base bebone ukuthi ukuvota vela kulancedo. Kodwa kungakhanya ama-leaders ezama ukulwa abantu bavuseleleka umdladla lolukuluku lokubalandela ngoba bebabona njengabantu abakwazi ukubadefenda lokudefenda ivoti labo.
Umnumzana Mabutho Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alinabufakazi obugcweleyo ngokwenzakala kukhetho lolu.
Angithi wayetshilo nje vele uthamisa ukuthi impumela engelabizo lakhe akasoze ayivume. Nanku phela ngasavumi ngoba sebonile ukuthi udliwe ekhethweni. So hayi thina njengelizwe leZimbabwe siqhubekela phambili nge-development. President Mnangagwa sephiwe 5 more years ezokuthi aqhubeke ngomsebenzi omuhle abe wenza elizweni leZimbabwe.
Zinengi inhlanganiso ezizimeleyo njalo lezinye ezisekela amazwe atshiyeneyo ezachothoza indlela olwaqhutshwa ngayo ukhetho lweZimbabwe. Ngimele iSitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iziphathamandla zedolobho leJohannesburg kwele South Africa zithi lokhe zixwayisisa imbangela yomlilo obulale abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasithupha 76 kwesinye istezi kanye lohlelo lokudingisisa abafele kuleyo ngozi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba emakhazeni lapho ugcine khona imizimba yabafele engozini yomlilo elokushini le-Diepsloot eSoweto, okhokhela inhlelo zokuhlolwa kwezitho zomzimba eJohannesburg umnumzana Thembalethu Mpahlaza, uthe phakathi kwezidumbu ezingamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 zabafele engozini yomlilo wokutha kwesitezi eJohannesburg, abedlula amachumi ayisithupha babo 62 bathe okokuthi akubonakala ukuthi ngobani. Uthoka manje baphakathi kokuthatha iDNA yalezi zidumbu bese kusithi bathathe futhi la kulezo hlobo ecabangela ukuthi izihlobo zazo zifele kulo umlilo.
Lolu luhlelo oluzathatha isikhathi esiden ukuthi waziwe labo abafele kulingozi ukuthi ngobani njalo badabuka kuphi.
Ngenxa yalezi zizathu akukaziwa loba bakhona kumbe hatshi abeZimbabwe abafele kule ingozi. Ngokutho kwesizalwane seZimbabwe uNkosazana Nobuhle Sibanda esikhulumela izolo, bebengabaningi kakhulu abeZimbabwe abebehlala lapha loba nje bebekhona.
Abaningi kakhulu ngababuya eMalawi abeZimbabwe ne-BCCU. Bathi abaningi ababuya eMalawi ngoba abaMalawi bebethi ma uthole iRoma ma ulithole lithe ukuthi liyadula uzobiza nabangani babo bekwazi ukushera, yikho bebebaningi kakhulu.
Umeli weZimbabwe kele South Africa umnumzana David Hamadziribi uthi ucatshangelwa ukuthi bayisithupha beZimbabwe abafele kule ingozi, kodwa ngeke bakuqinisekise lokho lungakapheli uhlelo lwe-DNA oluqhutshwa ngamapholisa. Kusenjalo umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Thasi Ndlovu uthi kulusizi abakubone ngesikhathi besethekelela indawo okuthe khona abantu laba.
Yabona abantu bafeka kuhlungu, abantu sikhuluma ngabantu abafe ngomlilo nentutu wangazi ukuthi bazobalekela phi. Sikhuluma ngabantu abafebelele, sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngabantu abadala abomama bebangazilindele ukuthi kuzokwenzeka lokho.
Okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabena uthi labo abasele bengelandawo yokuhlala baphakathi kokuphathiswa.
Batholelwe indawo zokuhlala ngeCity Council yeJohannesburg leHouten government. Yibo ke abancedisa kakhulu ngezindawo zokuthi bahlale khona okwesikhatshana. Kasilayo imlilingwane ukuthi zingaki izalwane zaseZimbabwe esezisuke zahlala kulezo ndawo.
Kusenjalo ukutholakala kwabakwamanye amazwe abaningi abebehlala kulesi sitezi okubikwa bebehlala ngokungekho emthethweni Sekuvuswa umkhulumsindo abangafuni abakwamanye amazwe eSouth Africa besethe sahulumende umlando wokubangela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni. Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba, owaziwa ngokungezwani nokungena kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa, uthi uhulumende lenhlanganiso ezilwela abakwamanye amazwe laba kumele bahlawuliswe ngalolu daba.
Young children were being brought up.
Abantwana bebehlala esimeni esesabekayo nxa ngikhuluma bethi ungabasusi kulindawo ungabathelelanga enye indawo yokuhlala.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni bengala maphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine libhombe ngohlobo lwendizamtshina ye-drone edolobheni le-Kuchatov kwele-Russia namuhla empondo zankomo. Ele-Russia lalo liphosele amabhomba edolobheni le-Vinnytsia kwele-Ukraine. Ohluthune umbuso kwele-Guinea ukhangelelwe ukugcotshwa ngomvulo. Abanye abantu kulelo lizwe bathi kumele kufakwe intambo zombuso ezandleni zikaZulu. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Abanye abasakhulayo bathi bayakusekela ukutshengisela okuqoqwa libandla le-TCCC besola indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lweZimbabwe ngeviki ephelileyo. Kodwa abanye bathi kabavumelani lalokhu bekhuthaza ukuba kube lokuthula elizweni. Utabuka Ncube usipha lolu daba.
Lokhu kuza kulandela imbiko yabethunyelwa enkundleni zokuxhumana ekhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngemva kokuba ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lale ukwamukela impumela yokhetho lolu. Abatsha bathi inkokheli zelizwe kufanele zilalele imbono yabo njalo bavunyelwe baphatheke ekuthathweni kwezinqumo zelizwe. UPrince Shaba ongukhansela webandla le-TCCC ewange kuward 5 uthi ilizwi labasakhulayo liqakathekile njalo balungiselele ukuphatheka kutshengiseleni nxa kungaba le ndingeko yalokho.
Ngendlela zokuthi nxa kungama-demonstrations because we believe ukuthi we must react and we must listen, we must complain ngawo ama-allegations zokuthi ukhethwa kuyenziwanga kuhle. So mina my position as a youth and as a youth leader in our area of Matatrend,
uNkosazana Sithabile Gandhi Ndlovu okhokhela inhlanganiso ephathisa abantwana abaqhuba izifundo zikagrade 6 lo 7 ngengwalo lokunye uthi kuliqiniso ukuthi imibono yabatsha kufanele ilalelwe kodwa esithi imibono le kufanele ikhutshwe ngendlela ezilokuthula hathi ezokutshengisela.
Thina njengama-youth sithanda ukuthi kube lokuthula. Ukuthula kunjengalokho esikubone emkhankasweni. It would be very unfortunate ukuthi i-journey esiyiqalisile it ended on a bad note. So ungani kulobudlwangudlwangu abantu sebengani bayala. Njengama-youth thina sithi khona we want to be drivers of economic development. And right now, if any participation is going to involve the youth, siyabeqela ukuthi abadala basi-involve entweni ezile empowerment phakathi. Into ezizasinceda njengabantu abatsha ukuthi we build our future. Kodwa lokho komsindo thina njengama-youth and I would like to encourage abanye abatsha ukuthi singasetshenziswa ngabantu ababelama-agendas abo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Dlela Ncube njalo okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukutshengisela lokukhala la imisebenzi ayisikho kwabasakhulayo bodwa njalo kungaphazamisa amabhizimusi okwesikhatshana kodwa kulakho kuletha impumela engaphathisa ilizwe.
Into okumele siyikhangele ukuthi yini elungiswayo kanti amabhizinisi azahlomula njani kuyo. Okulungiswayo yikho abazazuza khona kakhulu kulalapha esikhona namhlanje. Nxa kungaba lokukhalala imisebenzi kulungiswa ilizwe bangalahlekelwa imali lapha lalaphana kodwa kuyabe kuncane kakhulu kulenzuzo ezaphuma ezazuzakala nxa ilizwe selilungisiwe. Itoyitoyi leyo ukhalala imisebenzi lokho kuyabe kungokokulungisa ilizwe, kulungisela abantu, kulungisela lawo amabhizinesi.
Omelele ukugcotshwa okusemthethweni omnumzana Emmerson Mnangagwa uthi bazajezisa kabuhlungu abantu abazetshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutaba kancube.
Dicky Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Waza Friday namhlanje silentombazana esakhulayo uNosipho Spanda odume ngokuthi nguNompera. Yena ucula umdumo weAfro House. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Unompera ucula eZimbabwe naseMzantsi Afrika ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Wazalelwa eThabalala wakhulela khona waze wangena isikolo.
Wangena nje isikolo khona laphana eDunzane bebethi eMasocha Primary School. Ngaqedelela iprimary eFountain nje isikolo zona lezi ze-around koBulawayo. Isemile yami beyihlala khona laphana nje koBulawayo eThabalala kuNkulumane nje indawo nje engikhulele kuyo. Omalume bebekhona laphana boFountain, that's why ngithi ngifunde ngoFountain, Steel Tree. So nje impilo yami i-centered around khona laphana nje eduze nakoBulawayo.
Umculo kaNompera uthandwa yintsha, phona uthiwa umculo wakho.
I do Afro house, Afro pop, Afro piano manje. Nje okunye nokunye nje ohambelana neAfro negospel. So ingoma zami nje zinonkulunkulu kakhulu.
Ukucula wawuthanda esemncane esesikoleni nasesontweni, pho okwakwenza wafuna ukuba ngumculi kuyini?
Ngithatha from esontweni, yiyo umuntu othanda isonto when I was growing up. Ma ngisakhula I think ama-artist abekacula ngalesana isikhathi bekungabomafika izolo, oBrenda Fassie, and then into engenza ngathanda umculo yi-radio because ma ngikhula mina bekuyinkathi ze-radio 2. So bekudlala umuziki omningi laphana ebesiwuthanda. So ngicabangela ukuthi uthando lwami lo muziki lusukela eradio, bengithanda iradio kakhulu.
Abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngapi Nompera?
YouTube ukhona, Spotify ukhona, Apple Music ukhona. Yes, so music wami uyawuthola lapho uNompera SA. Ngiyabonga.
Nosipho Spanda wazalwa ngokuthi nguNompera uNosipho esikhulu. Yebo, sila kuhlelo Woza, Woza Friday. Mpelasonto enhlekeni lonke igama lami Ezra Chisa Spanda.
Siyabonga Ezra kwanele likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.